Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ya sangana kwese kuseni mthwaka zomuhle ngolwesithathu mhlaka 28 kunhlangula 2023 igama nguntungami linkomo ezihamba phambili idalele High Court lithi lizahluza kusasa isicelo somsekeli wezanu PF esokuthi ilivimbe umnumzana Sevia Kasukuwere ukuncintisa kukhetho lukamongameli. Ibandla le-CCC lithi amanye amalunga alo abhalisele ukuncintisa kukhetho ngaphandle kwemvumo yalo asecitshisile amabizo awo. Sokuqhamuke ukusilela kwedola leZimbabwe elizweni lanxa nje lingasathengi lutho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court uthi uzahluza kusasa isicelo selunga leZanu PF elifuna uvimbe owake waba yisiphathamandla saleli bandla umnumzana Sevia Kasukuwere ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli weZimbabwe ngoba lisithi ibizo likaKasukuwere alikho kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Umamangala umnumzana Lovedale Mangwana uthi uKasukuwere uhlale isikhathi esedlula umnyaka olengxenye 18 months engekho eZimbabwe khona athi kumthathela ilungelo lokuphatheka kukhetho phansi komthetho we-Electoral Act. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezemithetho njalo eligqwetha umnumzana Kudahove.
Umbuzo omkhulu okhangelane lemthethwandaba kuleyi ikhesi ngokuthi wona uKasukuwere uyagcwalisa yini lokho okuthiwa ngesikhiwa ukuthi i-resident of Zimbabwe kumbe kakugcwalisi. Kuyini okwenza ukuthi umbuzo lowo kube yiwo umbuzo ophambili? Kuba umbuzo ophambili ngoba i-Electoral Act yethu iyatsho ukuthi umuntu uma encintisana kumbe umuntu uma efisa ukuvota kuconstituency ethize kumele ebe engumuntu ohlale kumbe engumuntu obe yi-resident yayona leyo constituency for isikhathi esithize. Kodwa i-Electoral Act ayikubeki kucace kumbe ayiphi ingcazelo yokuthi umuntu okuthiwa yi-resident ikuyini. Ngakho-ke ngesilungu kumbe ngokuzwisisa kwethu ulimi lwesilungu, umuntu engathi i-resident ngumuntu ohlalileyo, umuntu okhona kuyona leyo indawo i-180 days. Kodwa-ke ungaphuma kumthetho we-Electoral Act ukhangele eminye imithetho efana le-Citizenship Act of Zimbabwe eyiyo enika amalungelo, ilayo ingcazelo ethi yona i-resident umuntu onjani. Ungakhangela ku-Section 2 lapho okunika khona ingcazelo, Section 2, Subsection 2D omthetho okuthiwa i-Citizenship of Zimbabwe Act. Ithi yona umuntu ubalwa kuthwe uyi-resident yeZimbabwe uma ehleli emthethweni elizweni leZimbabwe engahlalanga njengesethekeli elenjongo yokuhlala eZimbabwe engaso sethekeli. Nxa sesiyikhangela indaba kaKasukuwere, uKasukuwere ungumuntu owazalelwa eZimbabwe, wahlala eZimbabwe kwaze kwafika isikhathi sika-2018 kumbe lapho aphuma khona sebaleka. Kodwa uKasukuwere ugcinile imizi eZimbabwe, ugcinile izindlu eZimbabwe, funa ugcinile lamabhizimisi eZimbabwe. Ngakho-ke konke khonokho phezu kokuthi wazalelwa lapha kuyamnika ilungelo kumbe kwenza kube lula ukuthi approve ukuthi uyi-resident yeloneli ilizwe.
Amagqwetha kaKasukuwere athi umamangala udlalisa isikhathi sakhe nje kasoze aphumelele. Umthethwandaba ubona oluphatha njani lolu daba?
Umthethwandaba ulakho kumbe kule greater chance ukuthi umthethwandaba uzayi supporta iargument yamagqwetha kaSukwere emvumele ukuthi eme ngoba even engekho siqu sakhe eZimbabwe kodwa ubele muli ubele ama business ubele izindlu ubele property embophela eZimbabwe kazange ukuthengise konke lokho wabaleka kodwa wakuchiya khona ngakho ke mina ngokubona kwami kuyafanela kumbe kuyenela ukuprova iresidence yakhe eZimbabwe okungamvumela ukuthi eqhubeke phambili encintisana ukuba ngumongameli welizwe.
Umnumzana Kuda wove ucubungula ezemithetho njalo uligqwetha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe njalo lomnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusaswe.
Akulanto emangalisayo kulokho ngokuba abaningi bethu abavele belandela ezepolitiki bebekwazi ukuthi lokhu kuyeza bekuvele kukhangelelwe ukuthi angavele athi uyancintisa kuzaba le ndlela ezinye lapho kuzangeniswa khona yona lindaba esikhuluma ngayo yokuhlala kwakhe ngaphandle kwelizwe uqathanisa lalokho kuyabe kubhalwe emthethweni. Lokho kakutsho ukuthi ngithi mina ulecala kumbe kalacala uvumelekile kumbe kavumelekanga ukuthi abe yikandidate lapha ngisho nje ukuthi yinto ebesiyikhangelele ukuthi izasetshenziswa yona leyo ikakhulu nxa esebhalisele ukuthi ufuna ukuthi avotelwe.
Nxa kuyikuthi ngempela Ncube umnumzana kaSukwere kazange abe seZimbabwe phakathi kwenyanga ezilitshumi lasishiyagalombili i-18 months le ekhulunywa ngumamangala njengokutsho kumthetho we-Electoral Act ubona siba lonyawo lokumangalo yini emthethwandaba.
Ukuthi lonyawo lokuma kumbe kasoze akwazi ukuma emthethwandaba kuzayo ngokuthi inkantolo ilesiqiniseko esingakanani ngokuthi ubehlezi ngaphandle kwelizwe esibangeni senza ukuthi angavunyelwa ukuthi abe yikandidate. Nxa ngabe kucacile kuye inkantolo ukuthi yebo nampu ubufakazi nansi isiqiniseko sokuthi ube ngaphandle kwelizwe engahlali kuleyo ndawo lapho afuna ukuvotelwa khona engahlali elizweni lelo afuna ukuvotelwa kulo, umthetho uyabusitsha ukuthi kavumelekanga ukuthi abe yikandidate kodwa kuzaba yinto efanele ukuthi kwethule ubufakazi layo uzaphikisa aveze obakho ubufakazi afakeza izizathu mhlawumbe aveze ubufakazi bokuthi hayi ube lokho engene ephumelizweni engene ephumelizweni kulalokho abanye abakucabangayo ukuthi ubehlala phandle kwelizwe kuze kube kufike namhlanje.
Abantu bezano sibazwile besithi engavele ephenduke uKaSukwere uzabotshwa ngoba kulamacala ameleleyo kanti sesibabona njalo sebesiya enkantolo besithi kumele avinjwe engancintisi. Singathi bayamesaba babona elakho ukunqoba umnanga kwakukhetho yini kumbe bazama nje ukulandela umthetho nxa kuyikuthi kukhona lapho okwephulwe khona umthetho.
Le nto indala kakhulu kuloKaSukwere namhlanje sefuna ukuba ngupresident. UKaSukwere sesekugovernment, igovernment aye kuyo yayisiphilisa ngayona lindlela asebefuna ukumphatha ngayo. Yayisethusela abantu, ichaya abantu, ingahloniphi ukhetho olukhululekileyo, ingelandaba lokhetho olukhululekileyo. So kungamangalisa ukuthi amangale ukuthi kanti sekusenzakala neZimbabwe. Yona liZimbabwe wabaleka wayichiya ngesikhathi sebethathela umbuso. Yiyo lokhu iqhubekana namhlanje. Kungahlonitshwa komthetho kwakukhona ngesikhathi ekugovernment yikho okuqhubeka namhlanje. Kungahlonitshwa kwamalungelo abantu ayekubona kusenzeka ekugovernment yikho okuqhubekana namhlanje. Akulanto emangalisayo entsha eyenzakeleyo uKaSukwere angabona sengathi mhlambe naseyithagethi okwedlula bonke abantu elizweni. Hayi, vele siphila ngayo nalindlela, siphila sihlukunyezwa, siphila sisethuselwa, siphila sivinjelwa lapha lalaphana, siphila umthetho ungalandelwa njengalokho kwakusenzeka vele ngesikhathi laye kugovernment uKaSukwere akutshintshanga lutho.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusaswe. Ibandla le-CCC lithi amanye amalunga alo emaswingo laseHarare aselandele isixwayiso salo esokuthi acitshise amabizo awo kuluhlu lwabantu abazancintisa kukhetho oluzayo. Ngemva kokugila imkhuba babhalisa bona besazi ukuthi kayisibo abakhethwe yileli bandla. Ukubhalisa kwabantu laba phezu kwalabo abakhethwe yi-CCC kudale ukuthi endaweni ezingamachumi amane lanye 41 kubhalise amalunga e-CCC amabili kumbe edlula khonapho endaweni inye ngayinye. Leli bandla belithe ababhalisa ngaphandle kwemvumo yalo laba kumele babe sebecitshise amabizo abo ekupheleni kwayizolo, kodwa lithi selibaphe esinye njalo isikhathi esiphela ekugqitshweni kwanamuhla. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalosi Siziva.
Thina besisedalekele electrocot lapho-ke ebesiqedisa ke amaphepha ethu-ke kakhulu-ke kobulawayo lasemathebeleni north lapho-ke okwakula ama-dub candes abafoja-ke ama-signature e-CCC. Lokhu kuyicala ngoba liyakwazi ukubana i-forgery icala elikhulu-ke kwele Zimbabwe. So-ke kodwa okwamanje kule thuba-ke elizaphela kusasa kulaba-ke abafoja ukubana be-withdraw amabizo abo-ke e-Zimbabwe Electoral Commission kunomination ngoba bengene ngendlela-ke engekho emthethweni. So sikhangilela ukubana-ke kulabanye asebe-withdrawile amaphepha abo emasinko labanye-ke e-Harare. So sikhangilela ukubana benze-ke into engcono kulokuthi-ke bengene-ke ngaphansi-ke komthetho ngoba icala leli liyangenisa-ke ejele icala-ke lokufoja. So sikhangilela ukubana-ke i-Electoral Commission i-court izabe ikhipha-ke i-judgment yabo-ke ngamalanga-ke azayo ukubana kukhitshwe amabizo abantu laba abangena ngendlela-ke engekho emthethweni. Yabona
umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Isikhulumeli se-CCC enyakatho emandebeleni umnumzana Mhlonipheki Ncube uthi balokhe bekhulumisana labanye babo enkayi ukuthi balandele isixwayiso sebandla bayecitshisa amagama abo.
Kwenzakele emathebeleni north kubonile ama-double candidate kakhulu ngapha enkayi kakhulu enkayi sawe kulabanye nje abathi hhayi izinto akuhambanga kuhle. So basebe sithi hhayi bona bakhanyide hhayi baceliwe ngokuthe kwabo. So basebengena labo ama-double candidates enkayi sawe. Kodwa-ke ngemva kwalokho-ke iparty nayo ilemzamo yenza ukuthi-ke laba bantu besuse amabizo abo ngendlela ophithwe sikhulumeli sephathi.
Kodwa sikhuluma nje kungabe kuthembisa ukuthi abanye bazakhupha amabizo abo?
Hayi i-response khona abaningi about 70% yabontena bona laba kade ephathi ekhulumisana labo sebavuma sikuthi hhayi bazakhipha amabizo abo. So sikhangelele ukuthi kuzaba nempumela enhle, hhayi khona ukuthi kune sokulwiswana sokufiwa kumakhodi ngoba sesima kunjalo abantu bengavumi ukukhipha amagama abo. So ngathiwa basebenza lesitha kodwa abantu nxasikile bengama-champions abafisa ukuthi iphathi yethu i-CCC kukhithizana u-PF kuyamele ukuthi bekhiphe amagama abo ngenxa yokuthi ama-signatures abo abawasebenzisayo ongasiwo ama-signature ephathi. Kunabantu ababevumele ukuthi bazasayinela imathebeleni noso ngezinye indlela singabaxwayisa ukuthi ngezinye indlela singathi i-fraud ongenza ukuthi lowo muntu singamophisa ngezinye indlela. So siyabaxwayisa ukuthi hhayi abakhiphe amagama abo labo kodwa kabayali. So-ke kodwa nxa besala iphathi asoze iyasala engasela manye ama-options kodwa kuphele ukuthi
kungani kube la mabizo la amaningi enkayi nxa soqathaniswa lezinye izigaba zelizwe kumbe singathi emathebeleleni south akubanga le gama ngitsho leli lodwa?
Abantu bona ngokutsho kwabo bathi nawo bebekhangelele ukuthi labo babe ngama-candidate besithi khona hhayi ku-cocus sasiwinile kodwa i-party yena yayikhulumele ukuthi asoze kube ukuthi nxawini le-cocus kodwa kuzaba ngendlela yokuthi khona labana ababephethe ukhetho esasithi i-independent panel niyezadicide ukuthi i-candidate ekhanya yenze kuhle kumanye ama-candidate yileyi. So bona laba abakhitshwayo ne-party even i-party yona i-party i-leadership zange besandla sezikwalo kwe kwenzakala kuphela ukuthi yona ipanel yiyabona ukuthi hayi laba yibo kumele ukuthi bangene uhlupho nje kuphela abakhala kho kodwa hayi kwaphuza ukuthi letshelwe ukuthi abaphumelelanga so ke basebenzisa khona lokho abakwenzayo it was a bad thing ezinyindlela
umnumzana mhlonipheke Ncube isikhulumeli sebandla le Triple C enyakatho yamandebeleni sokuqhamuke ukusilela kwedola leZimbabwe elizweni lokhu kubangelwe ngamanyathelo athethwe nguhulumende awukuzama ukuqinisa umnotho amabhizimusi amaningi abikwa eyidinga ngamehlo abomvu limali ngemva kokwethulwa komthetho othi eminye imithelo yeduty kumele ihlawulwe ngedola leZimbabwe sixoxelo hlaziya ezenotho umnumzana Regishoko
imbangela kwenza kwahulumende lebhanga elikhulu kwehlisa esingathi money supply i-M3 kweze-economics imali engange 300 billion bakwanise ukuyikhipha kusekileshini evikini edlulileyo bezama ukwenza ukuthi i-pressure eyekhoza ukuthi izimdola libe lokhu lisiwa nxa oliqathaniswa le-American dollar ibe ngani yayehla kunjalo nje uhulumende la umile ukubhadala esethi ngama-contractor laba abamnenzele umsebenzi abaningi adi la bebonakala beyimbangela enza kube le mali eningi enkambono omnyama wenza amaret akhwele so ngalesi sikhathi uhulumende umile ubabhadala lawo okwenza njalo ukuthi akwanisela ukucontrola i-money supply okwenza kuba ngani kuba nganyeno indlela yokukhwela loba kuliwa isindo sezimdola oluqathanisa lamanye ezinye ezimali ngabe lirandi loba i-US dollar lokhu kwenzakala kathesi kuyindlela vele i-money supply ekontrolwa ngayo kodwa wethu singathi ku-artificial ngoba ngasicontrola i-money supply kodwa labo siyabe sibhadala amakontrakta ngoba mzwana siyawabhadala nxa sizawabhadala nge-RTGS or izimdola kutho ukuthi bazayifaka emkambeni omnyama kuza kukhweza ama-rates
lokhu ungathi kulomthelela bani kumnotho welizwe nxa sesikhangela amabhizimusi kanye lakuzulu nje jikelele ikakhulu kulabo abahola ngedola laseZimbabwe
ngazi ukukhayelela kwe-economics kwenzelani zomthuthuze-economy kuyinto enhle loba ku-artificially kodwa kufuze kube sustainable kodwa kimi labaningi esihola nge-RTGS kusenza sibe nendlela yokuba kuyi-comfort ngoba sesingathi sesingapredicta ukuthi ayi-rate ngavuka sasikhwele nge-2 points hayi kona besekusenzakala amaviki adlulileyo kodwa kuboza kosomabhizimusi ngokwabo bona hhayi akungeke kubachaze ngobana i-price abasebenza ngayo kathesi besenza okuningi kuthiwa i-forward price le-speculation okubayenzela imali so kathesi lokhu kuyamisa i-speculation njalo kuyamisa i-forward price ngeningi kakhulu in terms of ama-gap lama-percentage kodwa kimi njengomthengi wawe-economy kunganinika ongani ngokuyiphisanyana okuncane
isiphathamandla sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi amabhizimusi amaningi asezama ukulahla idola laseMelika efuna eleZimbabwe ukuze ahlawule imithelo ngoba kuchipile ngaleyo ndlela kodwa kawalitholi idola leZimbabwe yebo yinto eyenzakalayo yini eliyibonayo
eqinisweni kathesi amabhizimusi amakhulu athwele nzima singagayela amakhampani namna ningayimpothayo ala matrak kathesi asebabhoda bazama ukudinga leyo RTGS ngoba amanye amajuda asebhadalwa nge-RTGS kuyindlela karhulumente yokuzama ukupromota i-use ye-RTGS njalo kuyindlela karhulumente yokuzama ukufosa amakhampani ngoba nganazethu amakhampani singathi even i-banking sector ezimbabwe kathesi ihlezi kwemali engange-2.2 billion engasebenziyo in hard currency in US dollars so uhulumente by fostering or by enforcing ukuthi ama-duties abhadalwe nge-RTGS and ngapha yena squeeze i-circulation ye-RTGS esemophe i-excess liquidity esingathi imali adiningi ngathi i-RTGS adibhoda kufosa makampani ayithenga le RTGS and wanazela ukuthi bakwenze bakuvula njalo bathi amakampani angamelela amabhenki xa ekwanisa hambi nxa ezimisile kahambe eyithenga le RTGS Reserve Bank. Kuyindlela kwesi sikhathi engingathi kuyikuhlakanipha okunganeno ngohulumende ezama ukufosa or sithi ku-unlocka i-US dollar le esezandleni loba esemabhanga eyamakhampani abayigcinileyo abangayisebenzisiyo ukuthi bangayi-unlocka bayisebenzise isekulete kwi-economy. Ngoba at the moment siyakwazi ukuthi kule shortage enkulu kakhulu e-US dollar, kodwa leyo mali esemabhanga inga-unlockwa isetshenziswe kuyaba nganeno. Lapho urhulumente singamkhangela ukuthi uzama ukubalika okwenzakala eminyakeni ephelileyo webha i-reserve bank ya-raider ama-accounts abantu ama-US dollar athathe asebenzise abanika amazim dollar. Lapho uzama ukubafosa ngendlela ezisemthethweni loba ngokuhlakanipha.
Umnumzana Reji Shoko uhlaziya ezenotho. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho enyele primary school ePlumtree ngomgqibelo. Izim Life ithi omunye owaphuma kufilimu yomsakazo weAl Jazeera echasisa ukuthi bahuquluza njani igolide leZimbabwe, umnumzana Ewan McMillan wethule umbiko exolisa izolo esithi konke akukhulumayo wakukhuluma edakiwe. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Siyabingelela kakhulu emsakazweni, siyabonga. Kodwa ke ngithanda nje ukuphawula kancane ngithi iZANU PF yona ngowayo noma bekhankasa ukhetho bazibona thabalanto ukukhankasa ngayo. IZANU PF yaphela kudala amandla, yathi siphela amandla iZANU PF isaholwa ngomgabe bazama ukukhankasa ngokuthatha ilendi kube lungu benika abantu abamnyama. Lamanje akulanto yaba imphumela, ilizwe lifile liyabahlula kuze kube manje. Yikho ubona namanje bengafuni ukuthi uSevia Kasuweri la ebuye ezozimela la njengendoda, ebona ukuthi uthola umuntu oyedwa noma uthola ababili bathi bafuna ukuthi bemkhenathele bemfake ejele. IZANU PF ayifuni muntu oyiphikisa. So amaZimbabweni ngabahlakaniphile ngabe kuya ngabe ngabe babambane baba into eyodwa bonke ilizwe lonke, engabi khona umuntu oyedwa ozasupport iZANU, ozavotela iZANU. Kusale kuyiwogawule bona abakwazi batshontsha amaplazi wonke, batshontsha imali yonke, batshontsha igolide kuphela. Umuntu nje oyicitizen seZimbabwe azivotelele i-opposition eyodwa 1666 bona ukuthi ma 1666 iphethe utshintshwa ngeke ube khona yini eZimbabwe. Ngoba iZANU PF ayilanto ezafa yayenzela abantu beZimbabwe, never ever ever. Sephelelwe ngamandla okusele yonke ama-resources asele lapho ngawabo.
Salibonani, salibonani Studio 7. Ngithanda ukungelela umama wami enkayi kwesikhobokhobo kwathi 12 unabongani, lobaba wami usabongani, lo mntana wami wokuqala nobuhle Sibanda, lo Thando lwenkosi Sibanda, ye okhulumayo ngu-Edson Sibanda. Thanda ukulingelela lonke sithi linjani, ngiyalithanda. Bese ngibingelela lo mtshana wami obvious Sibanda.
Salibonani kuStudio 7, wonke abasakazi baka Studio 7 bonke besicela kakhulu, ngicela abantu bakithi ukuthi abavoteli iMRP mhla ka 22 August. Ngumsimanga lo okhulumayo, abacela bevoteli iMRP 22 August. Bengakhohlwa befika ebhokisini nje, ngabe fika nje ebhokisini bevoteli iMRP. Kuyeza lethe nguquko iMRP, bevotele iMRP Mthwakazi Republic Party. Siyabonga ngalokho.
Studio 7, Nicholas Moore from South Africa. Hayi, umbalula ndikuthi abombalula abafana abancane bakakavuthwa amakhanda ngapha. Umbalula akabona ukuthi i-ANC yokwamanje ine-uphill ku-this coming elections. Usakhuluma zizikhele statements ezifana nalesi, akazi ukuthi ku-affect i-ANC ku-next elections ezizayo lesi. And umalema on such instances ugaina i-leverage ngokumalema is fighting for all Africans, one Africa, one nation. abumbalula basase abafana abancane enhloko. That's why nje wazwaye entabeni esekhulile sekaqala kwentabeni eselikhehla uvele nje hayi impilo yakhe nje ukuthi hayi ayihlelekanga kahle akaphume nje kule ndaba yaseZimbabwe aconcentrate ukuthi iANC izoqhubeka kanjani ku next elections.
Njani lonke basakaze igama lami nguVukani Zola sekhes lapha kulo baba lo baba lo South Africa lo wasitshela ukuthi sisebenza lama-Americans listen that othamisa abasebenza lama-Americans sicele yazi kubana eZimbabwe lama-political parties amaningi asiyo sisiyodwa njalo onke la ma-political party ukuze ebe khona ikwehluleka kwe-ZANU-PF umnangagwa kaswaZimbabwe iZimbabwe asoya abantu bezana soya eZimbabwe. iZimbabwe alisiyo yabantu bezana. iZimbabwe ngeyabantu abaningi. iZimbabwe lama-political parties amaningi alembono etshiyeneyo engasicabangeli thina kusitshela ukuthi lokhu lalokho engasicabangeli.
Linjani basakaza esitudio 7 nabalaleli. Hayi le ngabona kumbe ngesteady akuzange kufundwe lutho lokho ezingabalwa ezami kodwa hayi akulandawo lokho esikhuluma lapho elwasitoka khona azobe lokho ekukhuluma bezedilethekile sazi lokho esilinda sotini sometimes ukubekezela sabo silinda sibekezela nanku silokho esibekezela amanyala ezanu 43 years bebusa bamangaza mabe campaign ukuthi bakampeni abeqalela kuphi lizwe beliyenze amanyala sa bakampeni abesithi nabo abantu akoda people abantu especially abantu liyakwenzana emavoti ndisiyawumanelwa umuntu amagedla la umana la ndisiyawumanelwa emarali nakhona liyafunani vele kukhona kumeeting yakhona hayi khona man.
Hayi basakazi linjani? Hayi nami ngiyabonga ukuthola ithuba lokuthi namhlanje lapho size sikhona ukuthi size sizidwese singene lehlelweni. Hayi gama mbekezeli umfokasibanda kafudimu eGwanda. Hayi mina okwami bekuyisikhalazo nje lesicelo sokuthi nje uhulumeni wethu nje bengazama ngakho konke okusemandleni singamayuthi. Kuzo siyabona ukuthi sibelo ke sithi sibhizi sibhalisela ukhetho singabona ukuthi kusuka ngathi kusiya ngathi akwesinye isikhathi sokuthi sithola sokungazathi akusisebenzeni kokugcina sokusisenzela ukuthi sigcinise singathi siyadonda ukubhalisela amavoti kodwa ke ngamafithani nje besingacela nje ukuthi uhulumeni wethu ake ancedisane lama-youth abalesifiso sele sinezifiso zokuthi singaba ngabalimi sihlezele izweni lethu asila manzi kahle asila migwaqo namanje thola lanxa sifanele ukuthi siyegada izimoto mhlawumbe silandele amanye ama-ofisi angekhoyo endaweni zethu sisiye emadolobheni sigcina sesisuka sesihambe ebusuku.
Lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawo emlaleli ungasithumela awakho kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika sokuvele irecording ye-audio elamazwi kamnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli waleli lizwe etshengisa abanye abantu amaphepha alemfihlo kahulumende weMelika engamelanga ibonakale okulicala alibotshelweyo kumaviki asanda kwedlula wamiswa emthethwandaba. I-audio le yethulwe ngumsakazo we-CNN lamaphephandaba abalisa ele-New York Times kanye lele Washington Post ngokubika kwemsakazo we-Voice of America. Ku-audio le ebikwa ilakho kusetshenziswa ngabatshutshisi uTrump uzwakala etshengisa abanye abantu amaphepha lemfihlo yendlela yokuhlasela ele Iran. UTrump athi yahlelwa libutho leMelika. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Igama nguNtungamilinkomo, litshone kuhle.